sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Thathe ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolwimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhlaka 7 Hlolanja 2023. Igama lami nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Sifuna i-voters roll. Ibe i-voters roll yokuthi oyifunayo ekwanisa ukuyithola. Sifuna i-voters roll ibe i-voters roll yokuthi umuntu uyakwanisa ukuthecha ukungulo okuthiwa yiku-analyzer.
Abebandla ele-Citizens Coalition for Change bathi bamtshela kudala uhulumende ukuthi umthetho osalolongwa oqondisa ukhetho olwe-Electoral Amendment Bill kumele uqale ulungisiswe.
Sibona khona manje i-unemployment rate e-America is the lowest iphansi since 1969. So lokhu kukhombisa ukuthi isithembiso zakhe uBiden azenzayo sezifezekile.
Namhlanje kusihlwa umongameli Joe Biden welemelika ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe oqakathekileyo owe-State of the Union Address walonyaka edalela iPhalamende le-Congress e-Washington DC. Abalungisa impahla zokuthengisela phandle kwelizwe behlise iphika lapho ibhanga lelizwe lethule uhlelo lokungezelela imali yakwamanye amazwe abangayigcina ngesilinganiso esilitshumi lanhlanu ekhulwini 15%. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abebandla ele-Citizens Coalition for Change bathi bamtshela kudala uhulumende ukuthi umthetho osalolongwa oqondisa ukhetho owe-Electoral Amendment Bill kumele uqale ulungisiswe kuguqulwe ezinye iziqa ukwedlula lokho okukhona manje andubana kuyiwe ekhethweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe ngabe-CCC lentatheli zindaba e-Media Center lamhla wokuveza ukuba njengebandla bami ngapi ngalomthetho osalolongwa owe-Electoral Amendment Bill. Ekhuluma kulomhlangano omela ibhinga edalela eParliamente engowebandla le-CCC, uMnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi bafisa ukuba kuguqulwe okuthile kule ibhili.
Sifuna i-voters roll ibe i-voters roll yokuthi oyifunayo ekwanisa ukuyithola. Sifuna i-voters roll ibe i-voters roll yokuthi umuntu uyakwanisa ukuthecha ubungulo okuthiwa yiku-analyzer. I-voters roll siyabe sifuna ukuthi singakayi kuma-elections kukhetho, i-voters roll kukwaniseke ukuthi khona kube le-audit firm. Ama-audit firms angayi-audita ukuthi kubonakale ukuthi akula zipoko yini phakathina kwe-voters roll yona leyo. Singasuka khonapho-ke sikhangelele njalo ukuthi khona ama-ballot papers. Kufuze kube lesivunyelwano ukuthi ngubani ozadinda ama-ballot papers. Nxa angadindwa, adindwa njani? Ngubani oba phezulu, ngubani oba phansi? Njalo nxa esesiyagcinwa, esehamba, esiyalapha ahamba khona, wonke umuntu kabe kwazi ukuthi ahamba njani.
Ulandisa ngokunye abafisa kungene kuleli bhili uSibanda ogoqela ukuvunyelwa ukuvota kwabahlala kwamanye amazwe lapho bevotela umongameli kanye labasemajele.
Yibo embathile ukuthi kufuze ukuthi bevunyelwe ukuthi bevotele umongameli noma bengasoze bevotele ukansela noma bengasoze bevotele umember of parliament. Njalo sikhangelele ukuthi abasakhulayo abanene izeki kayanelisanga ukubafinyelela lapho abahlezi khona. Ibisithi kabahambe begade bebhalisa ukuvota kwenye indawo. Thina sithi abantu laba kabalayo leyo mali yokuthi bayenze njalo. Kungakafiki election ngakuvunyelwane ukuthi kube le voter registration blitz eyakwenza ukuthi khona izeki ihambe ebantwini iye babhalisa ukuvota. Kanti bese kusiba lezibotshwa ezokuthi zibe lesikhathi eside ziphakathina kwejele kumbe zizafika isikhathi eside. Abantu abanjalo kufuze ukuthi bencediswe ukuthi lawo bethole ithuba lokuthi bevotele abakhokheli babo.
UMnumzana Munashe Mthutsa, isiphathamandla seZANU PF, uthi baleqiniso lokuba uzolungisiswa ngendlela lomthetho.
Masisiya ukhetho luka 2023 asenzeni konke ngokuthula ngothando njengabantwana abeZimbabwe. Abantu abayenze izinto ngendlela etshengisa ukuthula, ngendlela etshengisa ukuthi hayi ilizwe lethu leli aliye phambili. Sichiye ize, sichiye laba abasenga lezimithiyo, sichiye laba abathanda ukuqamba amanga njalo abathi bona akula sitshwala esizadliwe eZimbabwe ngoba bazafaka ichebe-chebe.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Chenesani Ntungakwa uthi amabandla aphikisayo ezombusazwe ehlala ekhala ngenguquko le.
Udaba lolu lunzima ngenxa yokuthi asonto ezintsha lezi ezikhulunywayo. Udaba lwe-voters roll, udaba lwe-electronic voters roll. Into mina kuphela enzisa ubuhlungu njengesizalwane seZimbabwe ukuthi akusela sikhathi singakayovota lapho ngingakwazi nje ukuthi kuyenziwa njani. Kodwa ngibona mina izano isebenzisa esengathi yi-system kumbeni esengathi yi-public service system ozeki bonaba o-Ministry of Home Affairs ama-office alelungelo okulungisa lokho.
Abe-TCC bathi balethemba lokuba kuzokwemukeleka lokho abafisa ukuthi kuguqulwe kuleli bhili ukwenzela ukuthi kube ngumthetho owenza abaqhuba ukhetho baluqhube ngendlela ukuze lempumela yalo yamukeleke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monsora uthi ukhetho lweZimbabwe soluqiliwe vele kungakenziwa nxa kukhangelwa isimo esikhona elizweni. UMonsora uthi imizamo yokukhulumisana kwamabandla wonke yagoqela elakhe LCCC, ZANU-PF lamanye isiqalile ukuze kudingwe indlela eziningi ukuthi lolu khetho lube ngolwamukelwa ngumuntu wonke. UPraxitus Jeremiah usethulela lolu daba.
Ekhuluma lentatheli zindaba izolo uMonsora uthe kusobala kubana isimo eziselizweni asivumeli ukubana kuqhutshwe ukhetho olubalulekileyo. Uthe ugwalo lokubekwa kwemingcele olwe-delimitation lokubeke sobala ukubana izeki kayilungelanga ukuqhuba ukhetho ngokubeka imingcele engasekelwa ngamanye amabandla, ikakhulu aphikisayo. Lokhu kugcizelelwe isikhulumeli sebandla lakhe umnumzana Witness Dube.
Thina njengebandla le-MDC sikholelwa ukuthi kumele kube lokuxoxisana ukuze silungisisane kwezokhetho lezi. Kwesinye isikhathi abantu bayaphatheka ngokuthethisana ku-social media langaphi langaphi kungelanto elungiswayo. Kukanti kanti abantu bangahlala phansi ethebulini njengesake sakuyenza ngo-2008 siya ku-2013 lapho esayenza khona i-constitution entsha. Sasihlalisane phansi, savumelana. Saphuma le-constitution entsha, saphuma le-electoral act entsha. Okwakhathesi imithetho eku-constitution iqondile, osokudingeka ukuthi kulayiniswe. Ngakho lokho yinto esingazihlalela phansi nje sikhulumisane laba kubandlela ubusayo, lama-opposition parties wonke, lama-stakeholders wonke. Asikholele ukuthi nje kuyala siloko sithethisana, siloko sihlokozana kungela nto eyenziwayo kulento okungayiletha eyingqubekela phambili kumbe impumelelo ku-electoral reforms zethu.
Umnumzana Munashe Mthuta webandla leZANU-PF yena uthi ibandla lakhe kalilahlupho ngokhetho lweZimbabwe.
Angazi ukuthi okumele ku-dialogue kuyini. Sikhuluma ngento leyo abayithi ngama-electoral reforms ngoba kule parliament esilayo eZimbabwe okuyikho khona amalunga amabandla akhethwa ngabantu ukuthi belungisa imithetho yelizwe ahlangana khona. Esikuchoyo thina ukuthi iparlamento yindawo eqhakathekileyo ukuthi abantu bekhulume indaba lezi. UPresident njalo ulungise i-political platform yama-political actors Pollard ukuthi bebuthane bekhulume njalo. Yena lo ubaba umnumzana Monsora ubengawo ngomunye abapart of Pollard. So yikuyini asebeyihluleke ukukhuluma e-parliament, yikuyini asebeyihluleke ukukhuluma ku-Pollard. Osofuna ukuthi abantu bebuthane asingayenzi njengabantu abakudala abathanda ukwenza amadale lokubuthana besenza imihlangano eyokuthi bekhulume ngomhlangano ukuze belungiselele umhlangano. Esikuchoyo thina ukuthi okwakhathesi amabandla sokumele akhankasele ukuthi avotele ngo-2023. Nxa ungelabantu kumele uchiye laba balabantu bekhankase. Ungasaqala ufuna ukuthi abantu beleke bekhuluma. Siyazi kula amanye amabandla ayesaba ukuya ku-election ukhethe siya kilo. Sithi kibo hayi, lethani abantu bonke abalisupportayo bebuye kuzani PF ukwenzela ukuthi singaqeda isikhathi siqeda imali ezabantu abeZimbabwe. Sibuthana sixoxa ngokuxoxa ukuze sixoxisise into efuna ukuxoxwa.
Kungxoxo ayenze le-Studio 7 ngeviki edluleyo, umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa ukanye evumelana lo Monzora ukuthi ngendlela ephathwe ngayo ugwalo lokwehlukanisa imingcele ole-delimitation langendlela umthetho wezokhetho ohlelwe ngawo. Ukhetho lwalonyaka alusoze lube ngolukhululekileyo. AbeZANU PF bona lokho beqhubekela besithi ababoni okubi ngokwehlukaniswa kwemingcele. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoPraxedes Jeremiah.
Namhla kusihlwa eMelika, uMongameli Joe Biden wele eMelika ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe oqakathekileyo we-State of the Union Address walonyaka edalele iParliamente leCongress eWashington DC. Lumbiko uzasakazwa imisakazo kamabonakude etshiyeneyo lakumaradio elizweni jikelele. UBiden ukhangelelwe ukugxila kakhulu lapho uhulumende wakhe enelise ukwenza kuhle ngomnyaka odluleyo, okugoqela ukutholakala kwemisebenzi, ukulungiswa kwezakhiwo, ukugoqela imigwaqo, injanji lamabholoho lokunye. Ukuhlaziya lolu daba eStudio 7 ixoxele uMnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe olandela ezombusazwe.
Sikhangelele ukuthi uMongameli Joe Biden uzozincoma kakhulu kule State of the Union Address ngokuphumelela komkhonomi we-America kusukela ekuthatheni kwakhe umbuso ngo-2020. Sibona khona manje i-unemployment rate e-America is the lowest, iphansi since 1969. So lokhu kukhombisa ukuthi izithembiso zakhe uBiden azenzayo ekhampeyina ngo-2020 ukuthi uzoletha imisebenzi e-America sezifezekile. Ngakho sikhangelele ukuthi uBiden uzoncoma kakhulu ngaleyo success. Sibonile njalo impumelelo eyenziwe libandla lakhe lamademokrati kukhetho oludlulileyo ngo-November umnyaka ophelileyo. Ukhetho lolu lukhangelelwe ukuthi ma kubhekisiswa i-history, ibandla elilomongameli lijwayele ukudliwa kakhulu kuma-midterm elections lines wango-November. Sabona umongameli Barack Obama ibandla lakhe lamademokrati laluza amasithi engingathi afika amashumi ayisithupha. Into evamisekileyo even uPresidenti uGeorge W. Bush ibandla lakhe lalo laluza amasithi.
Ngubamba umlomo khonapho moyo. Kukhona kodwa ama-Republicans abamsola ngakho kakhulu ezomkhonomi lokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota lokunye. Kungabe bamchothoza okulengqondo yini ama-Republicans kumbe sokuyipolitiki kuphela?
I think esikubonayo ukuthi ipolitiki inkulu kakhulu. I-division esikhona ku-Congress la ku-Senate isinkulu kakhulu. Ama-Republicans ayikho nje into enhle abangayibona yenziwa ngama-Democrats regardless ukuthi umkhonomi uqhubeka kanjani. Yebo, siyavuma ukuthi intengo zezinto zikhuphukile last year, and siyazi ukubana okuningi kwakhona kwaqalwa ludaba lokuthi i-COVID iyaphambanisa izindlela zokutransporta izinto mazisuka kubo China, esingathi supply chain yadisrupteka kakhulu. Sabona njalo impi enzakala e-Ukraine qalo yi-Russia layo idisturba kakhulu amafutha ngoba i-Russia yi-producer amafutha enkulu kakhulu. So ama Republican wonke lokho bathanda ukuthi bangakuvezi sobala ngoba kuyabaphazamisa kupolitiki yabo. Sizobabona betola njalo nje ukuthi Biden even umkhono wami siwubona thina uqhubekela phambili kumelela bona sizozwa bekhuluma besola ngodaba le debt ceiling ukuthi isikwelede se-America sesisikhulu kakhulu and therefore abafuni ukuthi izikwelede zibhadale.
Kulodaba manje nobelukhathaza olumayelana lebhaluni lele libonakale lisemayezini elizweni leMelika okubikwa ngeleChina eselidutshuliwe. Ubona ezakhuluma ngakho yini lakho lokho umnumzana Biden?
Yeah, I think ukuzomele akukhulume lokho ngoba yinto ama-Americans ayikhangelele kakhulu ngoba sizwile esolwa kakhulu kumaphephandaba ngama-Republicans ukuthi ukhanya e-weak elula kakhulu ngoba uyadelelwa ngamanye amazwe afana labo-China bekumele ukuthi alidule vele besanda kulibona. Kodwa sizwile yena uBiden explainer and I'm sure futhi uzoqhubeka explainer ihlazulula udaba lolu kule State of the Union ukubana bekungasizi ngaleso sikhathi ukuthi lidutshulwe ibhaluni leli ngoba bekungaziwa ukuthi li-collecta information ibani. Bekule ngqondo ehlakaniphileyo ukuthi ibhaluni leli balidule sebeqale balistaditsha babona ukuthi kahle kahle lenzani njalo futhi bekwazi ukuthi lapho balidulela khona kusoze kulimaze izizalwane ze-America.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe olandela ezombusazwe sixoxelaye eseVirginia khonapha kwele Melika. Kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso ye-United States Agency for International Development, USAID, ithi ithumeza amaqembu okuyacinga lokuhlazulula abantu abangabe bevalelekile ngaphansi kwemfucumfucu ebutheneyo kulandela ukuzamazama komhlaba kwele Turkey lele Syria okuchiye kubulele abantu abazinkulungwane ezimbalwa. Uhulumende wele Melika ngomvulo uthe usalokhu ebutha incezu zebhaluni lokucupha ebelithunyezwe ngele China kwele Melika. Leli bhaluni ladutshulwa selindiza phezu kolwandle lwe-Atlantic ngemva kokulilandela okwamalanga. Uthe okwamanje abacwephethi basahlolisisa lezo ncezu. Ele China livumile ngolwesibili ukubana leli bhaluni ngelalo. Inhlanganiso eGhana Football Association isikhiphe umbiko enkundleni yobulembu eTwitter ngolwesibili ukuba omunye wabadlali belizwe owake wadlalela iqembu leNewcastle uChristian Atsu utholakele ephila ngaphansi kwemfucufucu ngemva kokuzamazama komhlaba okubulala izinkulungwane zabantu kwele Turkey nomakhelwane walo eleSyria. Isiphathamandla kazitshongo ukubana ulimele kangakanani. Abalungisa impahla zokuthengisa phandle kwelizwe behlise iphika lapho ibhanga lelizwe lethule uhlelo lokungezelela imali yakwamanye amazwe abangayigcina ngesilinganiso esilitshumi lanhlanu ekhulwini 15%. Phambilini bebelakho ukugcina isilinganiso samachumi ayisithupha ekhulwini 60%. Kodwa ngemva kwaleso saziso sebezagcina isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75%. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abacubungula ngezomnotho bathi luhle uhlelo lukahulumende lokwengezelela imali egcinwa ngosomabhizimusi nxa beza kuthi bebuyela emkambo uyadinga imali yakwamanye amazwe bayithole. Bathi bona akulandaba ukubana bagcina malini kule mali. Obakuqakathekisayo yikuthi banelise ukuthola imali yakwamanye amazwe nxa beyidinga, okuyikho okuzakwenza babe lomfutho njalo bathembe uhulumende. Umnumzana Thabo Ndlovu enye lezincwethi ezicubungula izomnotho uthi lokhu kuqondile kodwa lokhe bekhangelele ukuthi kwehliswe futhi.
Vele khona ukuthi kube le-price discovery kumele ibe ku-100%. Ama-exporters, they were crying ukuthi bebecela as it is ukuthi usitshengisele ukuthi la makhosta ababahlangana lawo amaningi angikhona sefuna ama-USDs rather than i-RTGS. So yes, i-policy lay i-right, but mbona ngazathi vele khona ukuthi kube ne demand e right ukuthi kube ne i demand and supply will always give you the price.
Umnumzana Winston Babbage, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso eye commodities Zimbabwe Commercial Farmers Union, uthi lokhu kujabulise kakhulu abalimi.
Regarding the lowering of interest rates and increase in the forex exchange, who exporters in the right direction and players in the agriculture industry are happy, and as farmers unions we will continue to engage government to continue to even playing field for a win-win situation for all the players.
Unkosikazi Sanele Nyathi olebhizimusi esacathulayo uthi lokhu kubanika igunya lokuthi baqhubeke besebenza ngamandla.
Lathi business amancane asakhulayo siyasamukela isinqumo lesi se-RBZ sokwehlisa ama-lending cost lawa akade ekhona. Siyakwamukela kakhulu isikhandela ukuthi lathi nxa siboleka imali sithuthukise amakhampani. Nxa siwathuthukisa khona lapho kusho ukuthi lathi siyayengezelela, siyathuthukisa umnotho welizwe. Siyakwamukela lokhu. So ngathi uhulumende angahlala nje esinye ngesinye belokhu e-reviewa izinto ezinjalo ukwenza ukuthi sikwanise ukuthi sisukume sikhulise amabhizinisi.
Usibalukhulu webhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe, uDokotela John Mangujka, esethula umbiko wakhe owe-monetary policy, uchaze ukubana sebehlise isilinganiso sokuboleka imali emabhanga. Lokhu akhangelele ukukhuthaza osomabhizimusi ukuthi baboleke. Isilinganiso sokuboleka sisuke kumakhulu amabili ekhulwini 200% sisiya kukhulu lengxenye ekhulwini 150%. Ukwehla kwesilinganiso sokuboleka imali kukhangelelwe ukukhuthaza osomabhizimusi kanye lozulu jikelele ukubana baboleke lula imali. Uchaze ukubana linguquko ibuya ngesikhathi umnotho welizwe unganyikinyeki laloba lokungahlaliseki komnotho womhlaba wonke jikelele. Wengeze ngokuthi ngomnyaka odluleyo imali yaphandle kwelizwe engene elizweni ifika phose amabhiliyoni alishumi lambili, US$11.6 billion, kuthi imali eyayithunyezwa zimuli ezihlala phandle kwelizwe yaqansa ngesilinganiso esilishumi lane ekhulwini 14%, okwaba yimali phose engamabhiliyoni amabili, $1.66 billion. Kuphela inyanga kaZibandlela, inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency ZimStats ikhiphe umbiko othi ukukhuphuka kwentengo yempahla kwehlile nxa kuqhathaniswa lomphalakazi. Lolu daba silulotshelwe ngubathabile Masuku, kodwa lalubalelwa emoyeni ngoPraxedes Jeremiah.
So uphume inkuthazo yokuthi indlela lemithetho eqondisa ukuqhutshwa kokhetho ukuze kudale amathuba ukuthi abasakhulayo bangene kwezombusazwe njalo bancintise bekhululekile. Linkuthazo iphuma ngesikhathi lonyaka elizwe likhangelele ukuqhuba ukhetho. UTobias Mdzingwa weStudio 7 usethulela lolu daba eseHarare.
AbeZimbabwe National Statistics Agency ZimStat babika ukuba abatsha baseZimbabwe bayisilinganiso esedlula amachumi ayisithupha lengxenye ekhuleni 65% lenani labantu abaselizweni. Ngakho-ke ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kuqakathekile ukuthi abatsha babe baningi ezikhundleni zokukhokhela njengoba imithetho eminingi ebekwayo iqondisa impilo zabo. Kodwa kakunjalo okwamanje balutshwana abasakhulayo abenelisayo ukuncintisa ezikhundleni zobukhokheli benelise labo ukuthuthukisa izigaba zabo kanye lomnotho welizwe. Umeli wempupho mayidale lephalamende umnumzana Charles Moyo uthi kuningi okwenza abatsha behluleke ukuncintisa loba befisa.
Ondanga bayesaba ukungena kuma positions. Okwesibili kuyabe kufunakala imali ekukampena. So ondanga bayabengela ama resources ona lawo because akula msebenzi abasebenzi. Okunye abantu babekangela ukuthi bakhetha ama councillors lama MPs abalezindlu. So kuba nzima ukuthi bamelele abantu, bamelele izakamizi bona bengela zindlu.
Umnumzana Makleo Mapfumo ngomunye wabasakhulayo okhala ngokuthi abadala abafuni ukubavulela amathuba.
Thina sithi abadala kufuze ukuthi babe le succession plan e-right. And the succession plan, we have ukuthi ibe le caucus, ukuthi sifuna ama-youth angu-3 or angu-4, ukuthi siyabe sihamba lawo, sibafundise ukuthi umsebenzi uhambiswa njani. Sibekwazi ukuthi hayi nxa sebengekho, baye bebona ukuthi hayi lapha ithe safundisayo, but akula konke khonokho.
Omunye njalo osakhulayo okhulume le Studio 7 nekobulawayo kodwa ungathandanga ukuvezwa igama uthi isimo esiselizweni asibaniki intshukuntshuku yokufuna ukungena kwezombusazwe.
Kusukusela lokhe kwaba intolontolo akula lutho olutshintshayo. Izinto ziba nzima zisiya phambili, uyathola ukuthi kuyawina abantu abafana naye ngazo zonke izikhathi, kodwa impilo zabantu abatsha zingatshintshi kumbe zibe worse. So kuba nzima ukuthi ubone kuthembisa kumbe ubone kulesidingo sokuthi lawe uparticipate entweni engelatshintsho.
Abesifazana abasakhulayo abafisa ukuncintisa kwezombusazwe kukhanya indubo zabo zibuye zibe ziningi ezibadonsela emuva. Unkosazana Thandekile Moyo ngowesifazane osakhulayo wakobulawayo. Yena uthi inkinga ezibhekane labasakhulayo besifazane ziphethwe kabili kulezi abesilisa.
Sithola ukuthi sigcina sesisetshenziswa ngubaba. Ngoba ukuthi ube yi-candidate, umuntu uyabe sefuna ukuthi angene la emacansini. Ngoba isikhathi esiningi umuntu ongumama uyabe engelamali yokuthi aqalise ukuyenza ama-campaign. Imali iyabe ihlupha endlini.
Unobhala jikelele we-task force ekhokhela abatsha kubandla le-CCC, uMnumzana Phasha Sibanda, uthi abadala yibo abavimba abasakhulayo ukuphatheka kwezombusazwe kanye lokuncintisa.
Ikakhulukazi kulaba bezanu PF ontanga basetshenziswa njengabantu okumele bephakamise udlame njalo ntanga bahlezi besetshenziswa ekubhidlizeni ngoba ungananzelela lapho kule violence khona izikhathi eziningi kuhlezi kusetshenziswa amayouth.
Kasenelisanga ukuthapha amazwi enkokheli yabatsha abebandla lezanu PF kodwa omunye wabasakhulayo abenelisa ukukhethwa ukuba sedale lephalamende, unkosazana Thathenda Mavetera omela iseke Chikomba engowezanu PF uthi kuningi okungenziwa ngamabandla ezombusazwe ukufundisa abasakhulayo ngokuqakatheka kokungena kwezombusazwe ngoba kusilela kakhulu lolo lwazi. Sikhuluma nje nyakenye ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission yafaka umthetho othi wonke ongafuna ukuncintisa ukuba sedale lephalamende kumele akhokhe inkulungwane eyodwa yamadola eMelika. Ukuthi abafuna ukuncintisa kumakhansili kumele bahlawule amakhulu amabili amadola eMelika okuyinhlawulo engeneliswa ngabasakhulayo abanengi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo The Connection. Siqhubekela phambili sikhangela udubo osolusabalele eZimbabwe olokuthathwa kwezidakamizwa ngabasakhulayo. Singakehlukani zihlobo kasikhangeleni inhloko zendaba ebezikhokhela namhla. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi bamtshela kudala uhulumende ukuthi umthetho osalolongwa oqondisa ukhetho owe-Electoral Amendment Bill kumele uqale ulungisiswe. Namhlanje kusihlwa eMelika, uMongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe oqakathekileyo owe-State of the Union Address walonyaka edale lephalamende le-Congress e-Washington DC. Abalungisa impahla zokuthengisa phandle kwelizwe behlise iphika lapho ibhanga lelizwe lethule uhlelo lokungezelela imali kwamanye amanye amazwe abangayigcina ngesilinganiso esilitshumi lanhlanu ekhulwini 15%. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngise Washington DC ngugeno Gumede Saidi. Kusasa lizahlangana, kusasa kuseni lizadibana lo Chris Gande ozaliphathela indaba ngo 6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.